lapha eHarare kungathi kungono mbithana ngoba abantu sengathi bayesaba ngabe esabi iCovid bayesaba abapolice kodwa umuntu ufuza azibonele yedwa ngoba lo mkhuhlane lo ukhona sibili abantu bayafa but ngapha kungathi kungono mbithana ngegabhota bhota ngibona kodwa abantu ya ama social distance akula but bayabe lawo ama masks
abantu bayalandela na isiqondiso zokuzivikela ku-COVID-19.
Hayi abantu kabalandeli okunenge especially indaba ye social distance le iye ngathi iyahlupha bayahamba nawo amamaski kodwa angazi mbone umuntu ohamba yele sanitizer yakhe kumbe enzeni angiboni ye kodwa amamaski yiwo kade belawo abantu bebhoda etown lapha ngibabonile but yona le indaba yokuthi khona kaba kula sanitizer i-social distance hayi akula lapha empare lapha kuya ku-congested anto yabe gcwele emabhasini akula
khona izibhedlela kunjani kwezinye izibhedlela sike sezwa kuthiwa akusela mbheda ngokugcwala kwabantu abale coronavirus ungasitshela ukuthi wena ukuyini okuzwileyo khona ngaphera
ngapha eHarare hayi imibheda sibili abantu ngathi iyaswelakala kodwa ukuthi ngithi kulo muntu olala phansi hayi angizange ngibabone ngoba mina iconstitution sami yiyo ehlanganisela le Harare hospital ngingayofika khona imbona ukuthi khona umumo wangkhona onjani but ye sibili imibheda igcwele abantu abagulayo
sike sabona lapha enkundleni zokuxhumana i-social media kukhulunywa ngokuthi kulama roadblock avalela abantu abafuna ukungena eHarare ababe bengahlatshwanga ijekiseni uke wakubona yini kusenzakala lokho
lami ngikuzwa nje ku social media khonapha ukuthi kulabantu abayalela ukungena eHarare kusiya komtoko ngale endaweni yakomtoko leshamva ngale kodwa ke nxa kuyikuthi kuliqiniswa ngikhona ukuthi kuyana iyabe indlela enhle eyokuthi abantu bayenze khonokho ngoba imithi yangkhona kayanele abantu abaselizweni so angikhola ukuthi kungaba yinto enhle kakhulu yona leyo yebo abantu kufuze bahlatshwe sibili nxa umuntu ukhona but nxa ungekho-ke abantu bayenze njani njalo even bonaba abantu abahlatshiweyo abanye bangkhona abana le-certificate but kuyatshengisa ukuthi khona wahlatshwa kabili abakwazi nokuthi ama-certificate angkhona athathwanga.